sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 3 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iningi labantu lilokhu lichothoza idale lekhabhinethi elikhethwe ngumongameli Mnangagwa elikhangelelwe ukufungiswa kusasa ukuthi liqalise umsebenzi.
Ixhego lingcono kwesesikhathi lapho kuqaliwe kanje njengoba lena selisukile lasiyela umdamalo lo uzasihlophi ukumbisa lakho futhi yabela sokhuleka ngamapolisi bakhele umbabawakhe. So mina umahluko vela ngiyibone.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele Melika besile deal izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo labantu makhaza abahlangane khona bethokoza ndawonye kulandela ukuguquka kombuso eZimbabwe.
So kulesikhathi eside where we are always complaining sisithi asibambananga, but today in Washington DC we have come together. Awula ukuthi MDC mina ngiwezano, mina ngwengaphi ngaphi, sisonke lapha siyajayiva siyathaba.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kumsakazo wenu weStudio 7. Iningi labantu lithi lilokhu likhothoza idale lekhabhinethi elikhethwe ngumongameli Mnangagwa elikhangelelwe ukufungiswa kusasa ukuthi liqalise umsebenzi ngoba iningi lamalunga alo kungabantu ababikwa bengakaze belethe inguquko njalo abanye kungabe butho. Kodwa ababalisi labazali bathi belokhu bejabule kakhulu kulandela ukuxotshwa kwamphathi ntambo wezemfundo Mnumzana Lazarus Tokora. UTokora ubefakwe ukuba ngumphathi ntambo wezemfundo ngolwesine wasekhutshwa ngemva kosuku olulodwa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTokora obevele engumphathi ntambo wezemfundo ngesikhathi kulohulumende kamongameli Mugabe waguqula ukuqhutshwa kwenhlelo zemfundo elizweni ekuqaleni komnyaka ka-2017. Linguquko yabangela inhlupho ezifana lokusweleka kwengwalo kanye lokusilela kwababalisi abalolwazi lwezemfundo okumele zinikezwe abafundi. Umbalisi oxoxe leStudio 7 okhethe ukuzibiza ngegama elithi Sanele Ngwenya uthe kunzima ukuthi afundise kuhle abantwana ngenxa yokuthi engafundelanga ukufundisa elandela indlela entsha. Ugcizelele wathi kunzima ukufundisa kungela ngwalo lokunye okudingwa ngabafundi.
Mina njengombalisi wabantwana esikole ngithabile kakhulu ukuthi uminista uTokora akasekho ngoba wayengalaleli izikhalazo zethu njengababalisi. I-curriculum leyo ayilethayo yafika kithi silibele. Kwaba lama-workshops nje amalutshwane asizange sithole ithuba lokuthi sifunde kakhulu ngalo.
Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta uMnumzana Sifiso Ndlovu uthe uMnumzana Tokora ube lolwazi olujulileyo ngezemfundo lanxa ebe lamaphutha akhe afana lokuthi ube ngaziniki isikhathi sokuxoxisana labantu kabanzi.
Mina nxa ngikhangela uTokora ngeze kakhulu ngithi mina ube ngumuntu sibili omubi kakhulu njengesihaqa okungawuthi nxa esehambile sesingajabula kakhulu. Engikunanzelelayo ukuthi uTokora laye wenzile eyakhe imizamo ekuthuthukiseni ezemfundo zakweleZimbabwe.
Umzali wakobulawayo uMnumzana Stephen Dube uthe ukukhitshwa kukaMnumzana Tokora kuyenza indlela okuqhutshwa ngayo ezemfundo ibe ngcono. Omunye njalo umzali uNkosikazi Nontobeko Ntini uthe ujabule kakhulu ngokukhutshwa kukaMnumzana Tokora ngoba abantwana bathwele nzima ngezifundo eziningi esezisedlula ezezinga eliphezulu.
namthabile kakhulu ukuthi udokotela bamthuthile uvele bese kuthabi senzima kakhulu one nakumahambe konke le pledge yakhe asahambe layo two i-curriculum yakhe ahambe layo kambe nakuzwa ngathi ukuthi umntwana oku-olevu oyenza ama-subject angu-10 ubhala ama-project angu-10.
Ikhabhinethi entsha efakwe ngumongameli Mnangagwa izagcotshwa ngokusemthethweni kusasa ekuseni. Iningi selichothozele lidale ikakhulu kulandela ukukhethwa kwabebutho ukuthi babe ngamalunga alo kanye lokubuyiselwa kwabantu abaziwa njengabehlulekayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Silokho sikudaba lwe-cabinet siphinde saxoxa lonkosikazi Lucia Matibenga, umgcinisihlalo webandla le-People's Democratic Party, njalo elwela amalungelo abesifazana.
Ayi, siyakusola kakhulu njengoba sihlezi sisola ukuthi omama balutshane phakathi kwendaba zomusazi. Sibaningi kuphela ekuvoteni, sibaningi kuphela emaralini ngendlala lokufaka amaluka ematafuleni, kodwa ngase kufika ekuthini sokubusa kumbe sokulo msebenzi wokukhokhela asitholakali sikhona thina njengamakhosikazi. Okwamanje esiphatheke ngakho ikuthi sikhuthaza ethu ku-opposition ukuthi sathi participate abomama nabo bazibhalise ukuba ngamaphoyisesi, bazidalise labo ukuthi babe ngama-MP kumbe babe ngamakansela ukwenzela ukuthi uyakhethwa libuya labo bayakhethwa ukuthi bangeni endaweni yokukhokhela.
Kuzaqhubeka kusiba njalo yini ngombuso kamnumzana Mnangagwa ukuthi abesifazana bazasalela phandle, kumbe lilethemba lokuthi kungenziwa imihlangano yabo ye-Congress lokunye abesifazana singababona labo ezikhundleni eziphezulu?
Ukuthi nje ibandla labo lelala abavilo ibandla elakudala sibili elasungulwa ngo-1963 esikubonayo ukuthi haya kulalethu esingakuhlangelela ukuthi kungaba ngono kuzahlala kuyigogo lokho ukuthi omama babe besalele emuva. Yikho sifithi kase amakhosikazi wonke sifuna ukuthi sikhothe across political parties sibonisane ukuthi singaphenza njani singenezeni kwezinye indawo khona lezi phakathi kombuso kungaba ngasemabandleni yethu kumbe ku-national politics.
Ubona ingani umnotho welizwe ungaguquka ngaphansi kamongameli lo omutsha, abesifazana impilo yabo ibe ngcono?
Hayi, mina ngiboni njalo. Mina ngibona ngazathi sasakontinue ngakadilisana lexegu ekhaya ixegu lingono kwesesikhathi ngalisuqaliwe manje njengoba lena selisukile lasithiyela umntanalo lo uzasihlophi ukumlisa lakho futhi yabe lokhu ekhuleka ngamapholisi zakhele ubaba wakhe. So mina basukuvela ngiyibone.
Lo nkosikazi Lucia Matibenga, umgcinisihlalo webandla le-PDP njalo elwela amalungelo abesifazana, sixoxelaye eseGweru. Ukuze sizwe umbono wabasekeli bebandla le-ZANU-PF, siphinde saxoxa lelunga ledale le-Central Committee yaleli bandla, umnumzana Joseph Chuma, omela iphelandaba Mpophoma idale lephalamende. Umnumzana Chuma uthi kufanele umongameli Mnangagwa aqale anikwe ithuba lokusebenza engaphongusolwa nje mahlayana.
Into eqakathekileyo kathi sibenzayo lona abantu abawukhangele kona ukuthi na yinto entsha eqalayo seminyaka engu-27 silozibuse asikaze sizekwazi ukuthi ephezeni ngaphandle kwaba bomgazi sesikwazi ubaba uMnangagwa ake simnikele ithuba elokuthi naye akayenze abelakwenze.
Indlela aphathe ngayo udaba lwedale lekhabhinethi ye
usengemile umongameli usenguye okhokhelayo nxa esekhetha abantu abasebenza nabo kanti sekumele kube kuyinto nakhetha abantu bakithi asakasumkhulumelo naye ngakawufakelwa ngakawufakelwana nxa kusasesiyehlulekile kuthi ayini elangehlulekisayo liza kuvuma yini. So mna athenkebesiona umuntu kayekelwe ayenze into afuna ukuyenza andibana bese siqwaniseke ubana simsizane simjaza ngakhona kuyabe kwenzile ngokukhetha kwakhe. So ukuthi ukhethe ubani mina kahle kahle njalo kuno nambona anta ora amalango into emelisikhupe into eqale ukuthi ubondona ora namaketleyo isizwe romelo wenze bazawenza yini indlela efaneleyo kumbe bebona wari maphutha then siyaqala ukukhuluma sesibone khona abantu ukubana sowuhamba njani.
Abanye bathi ilizwe sokungani libuswa libutho, bagcwele amasosha endaweni eziningi lapha abangajayelekanga ukuthi babe khona.
Abantu bakhuluma yini bebeqalisa bathi bona operations zesitole egazini. So bephelelele emabharakeni bengena ukuthi bekhangela into izinto zonke zihamba ngendlela efaneleyo. So mna ngibona ngathi okadezi basebeqala ukuphumaphumelampijana ezingakhala even emgwaqweni abana sesiqa sibona amaphoyisa labo sebekhona sizabebonke ndawonye beloku bethiya mpijanampijana kuloku sianjalo. So ngibona nto yinto nje engasezyenzeki overnight but sekwenzakala ekuqalele ukuphuma bebuyela emabharakini abo njengabanade bephumele emabharakini bezoyenzana laleyoparation yabo abayithi i-restore legacy. So ngibona nto
ubone ngani umongameli omutsha lo uzawulandela umthetho yini i-rule of law? Abanye bathi kukhanya kubotshwa labantu kwakuthiwa baku-G40 kodwa abanye ababotshwa.
Yena isiqaphelo somthetho omongameli, so ngiyabona ngani uba uyakwazi into ebeyenzakali njalo ube ngomidawo oziyazi edalela epalimende lapho okubunjwe khona imithetho. Uyakwazi bana into lezihamba njani njalo uyakwazi futhi bana epalamende kwabana sinama-opposition abakhuluma intando yabo abakhuluma ukubona kwabo. So uyakwazi kuhlobotela kushota ngapho kuyenza abananto akungapho kuphuma nje ukulale phansi. So mina ngimaze indoda eqoto ngimaze indoda ekwazi bana kumele enzeni. So khona kwamele kwenzakale kuzayenzakala ngendlela yomthetho ngomuntu womthetho laye ele-degree e-law. So angeke ngamthandabuzela njalo angeke ngamesabela.
Lo umnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF njalo emela iphela ndaba mpophoma edale lephalamende sixoxelayo ekobulawayo.
Linjani matabezulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 AM, 2 PM, lango 7 PM eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue skies, land of promise, overflowing, milk and honey, that's where I wanna be.
Isigodlo someli weZimbabwe kwele meli kabe siledili izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo labantu makhaza behlangene khona bethokoza ndawonye kulandela ukuguquka kombuso eZimbabwe. Lokho bekungokwakuqala ukuthi amabandla aphikisayo abahlala bejengisela phandle kwesigodlo lesi babonakale becupha mgano munye begida ndawonye laba lesi sigodlo. Asizweni izizalwane zeZimbabwe ezixoxele Studio 7 ngalolu daba.
Ibizo lami nguthandekile Moyo. I'm so happy ukubona amaZimbabweans coming together. So kulesikhathi eside where we are always complaining, sisithi asibambananga, asibambananga, asibambananga. But today in Washington DC we have come together. Awula ukuthi MDC mina ngiwezano, mina ngwe ngapi ngapi. Sisonke lapha siyajayiva, siyathaba. Sisonkeni bakithi asibambaneni and we forge through and see Zimbabwe great again. Thank you all. We have had a great time lapha Washington DC and it's been amazing to see all Zimbabweans from all walks of life in the diaspora coming together. Ngiyabonga kakhulu to everyone who came together. Let's stand together, sithandaneni, sisebenzeni sonkeni, and let's be one and make Zim great again. Ngiyabonga kakhulu.
Inkosi ibusise bakithi, khangelani iZimbabwe sokusile bakithi, sikhangela ukuthi kumbe izinto zizatshintsha, sonke sesibuyele ekhaya. siyobona ukuthi kuyini, kuyini esingakwenza ukuthi iZimbabwe yethu ibe iZimbabwe ezaba iZimbabwe yabantu bethu. Abantwana bafuna ukuya ekhaya, bafuna ukuyasebenza khonale, bayenze konke okuhle eZimbabwe. Siyabonga. Ngingumamoyo bakithi, ngumamoyo la mvela kukhathele Pennsylvania. Siyabonga.
Lezo izizalwane zeZimbabwe ezixoxele Studio 7 nisesigodlweni someli weZimbabwe eseMelika eWashington DC. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi alethemba lokuthi enganqoba kukhetho oluzayo ngoba ukungena kukamongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ngemva kokukhutshwa kube ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe Libutho akusho ukuthi nguye obevele elindelwe ngabaningi. Umqoqi wenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa nguMnumzana Watchman Ncube uNkosazana Rita Ndlovu uthi okudingakalayo ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo abantu bezikhethele abafuna akhokhele ilizwe.
Sonke abantu beZimbabwe bakwazi ukuthi intwana inyoka yinyoka. Ungazizama ukuthi inyoka ibhandishi ithini yakulona umsebenzi. Mina kuthi lo msebenzi omkhulu njengamakandla aphikisayo ukuhamba futhi ebantwini sibatshele ukuthi lokho kukhona asikho esasivele ekade sikulindele. Siye sikulindele ukuya kuyela ethini. Bethemba ukuthi abantu abakhohlwayo ukuthi bavela ngathi baya ngathi. Sesenomsebenzi omele uyenziwe eZimbabwe kakulula ukubuyisela ilizwe lapho elalikhona njengokulazi kwethu.
Umqoqi wenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa nguMnumzana Morgan Tsvangirai uMnumzana Bednego Bebe uthi abantu abathathekanga ngamazwi kamongameli Mnangagwa yena uthi uzathuthukisa umnotho welizwe.
Mina ngivela eNkayi sithandekile, abantu beNkayi kanzange bezwe bathatheka ngami. Inkundulwane lasi abantu bendolwana abakhulumi njalo, ingakhuluma nabantu abavela emacentral ekhaya abakhulumi njalo. Osithathekile ngabantu abakwazi ukuthi babhale izinto kuba WhatsApp. Abantu beZimbabwe abasuthutha esingakwenza okungcono kulokuzamile lokho. Uma kube siyavota abantu babekwazi ukuthi hayi sina njengebandla leMDC asizange sibhobhosiyelisa nalomgabo kusaphuka kodwa sithe thina into ezakhipha umgabe ukuthi abantu bayevota ngobuningi babo bomkhulu nokuthena kodwa kuyatshengisa ukuthi thina ayisilo elilodlame libandla elizimisele ukuthi lilandele izifiso zabantu ukuthi lapho esiphambanisa khona abantu bazasitempula phambanisa basikhiphela kithi kodwa lapho esiyebelise khona abantu bazathalwa ngoba bezibabizile impilo.
Asizweni ukuthi siphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, uMnumzana Edwin Ndlovu uthini ngalolu daba?
Ye, abantu beZimbabwe bese bethwele nzima ngomgaba, yikho ukuthi kungena uMnangagwa baba lethemba lokuthi njengoba besengenile uzafika atshintshe izinto njengokuthembisa kwakhe. Bekhangela ukuthi hayi inkalakatha yengwenya enkulu kathi hayi ababonanga kuhle njengokuqamu nje okuzihambelayo emanzini. Yikho-ke thina-ke njengebandla-ke le-People's Democratic Party sisebenzelana-ke le alliance ebizwa kuthiwa i-MDC alliance likhangelele ukuthi ukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2018 sinqobe. Abantu sebebonile ukuthi-ke bantshintshe imbodlela kuphela kodwa iwayini ephakathi lokhu ifanana. Bakhiphe ibizo elithi Mugabe kodwa-ke bafaka kaMnangagwa because nxa sikhangela ikhabhinethi yakhe ubisile bona laba abantu abavele besebenza labo umnyaka yonke naleyo ngu-37 usukela 1980 yikho-ke kula tshintsho olukhona abantu beZimbabwe bafuna utshintsho olugcweleyo. Lokho kwenzakale lo nyaka kufana lokwenzakala-ke ngo-79 kungena-ke omzori wakuthiwa yi-Rhodesia Zimbabwe ibizo lelizwe lelo. Singathi thina i-transition eya ekukhipheni iZANU-P F totally-ke ngomnyaka ozayo. Yikho abantu beZimbabwe hayi bakukhangele konke lokho sithabile yibo kambe umgabe phuma kube kutshengisela ukuthi bayakhipheka abantu laba.
Umgcini sihlalo webandla le-MDCT uMnumzana Lovemore Moyo uthi ibutho lesizwe yilo eliyibambe esidukwini.
Esilungu i-investment abayifakileyo u-president uMnangagwa bakubeke sobala amasosha ukuthi bathathele umbuso kusiza iZANU-P F. Yona kade sidilika ngenxa yokuthi kade besilwa bona ngaphakathi. So njalo lokuthi bathathele umbuso ukuthi bevikele i-legacy yabo yezombangazwe abazange bevale ukuthi bathathele ukuthi besize uZulu weZimbabwe. Yikho-ke kusobala ukuthi amasosha ale njongo yawo bevikele ibandla labo iZANU-P F njalo bevikele inotho yabo. So ukhetho kusobala ukuthi luzabo lubanjwe yiwo amasotha, ngoba vela khona sikhuluma nje kuzek okuyiwe ibamba ukhetho elizweni lakithi.
Iningi selilindele ngabomvu ukuthi ngobani abazakhethwa ngumongameli Mnangagwa ukuthi babe ngabasekeli bakhe, njalo umbuso wakhe uzaletha inguquko bani elizweni. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Asizweni ingxoxo esiqhubela unkosikazi Monica Mzeziwa osanda okwethekelela eZimbabwe esikhulume laye khonapha kuma studios ethu eWashington DC.
Siyalamukela kuhlelo lwethu.
Siyabonga.
Wabona abantu lokho bebuya yini ezinkonzweni? Lokho ukholo lukhona.
Abantu ekhaya bathandaza kuyagcwala. Ba ngoba siyiwe impilo ukuthi uNkulunkulu akusibone. uNkulunkulu akusibone. Faith and hope.
Kodwa abagcwala kunkonzo lezi ezazivele zikhona yini kumbe kulezi ezintsha ezibuyayo?
Zonke kuyagcwala. Ungaya kuma mainline ayagcwala, uye kulokhuzeni kuama Pentecostals ayagcwala, uye kubapostoli kuyagcwala, everywhere kuyagcwala.
Kodwa ubona kulukholo olufanele kulabo abaya kuba profeti lalabo abakunkonzo zakudala ukuthi abantu sebengani bafuna inzuzo.
Ikwe ngakubonayo mina khona ukuthi abantu babengani bayathandaza ukuthi maybe ngingayenza lokhu, I'll get this from God. Nga-invite ukuthi ngithumayele one time, I ended up ngithumayela ngu-2 Corinthians ku-12. Ngibatshela nge-situation eka-Paul. U-Paul wenza konke, ungayibala iBhayibheli usiya ngemuva. U-Paul uyabuza ukuthi kanti abantu bona laba sebebuya ukuzophambanisa inkonzo ngabantu abanjani? Ayisibo abantu abavela ku-Abraham yini? Lami ngavela ku-Abraham. Ayisibo ma-Israelites yini? Lami ngingum-Israelite. I can even claim more ukubedlula bona, ngoba mina lokhu ngisebenzela uNkulunkulu, ngilala emanzini, ngaphosa ngafela emanzini, ngihamba emqandweni, ngilala ngingembathanga, all those things. But what is a thorn eceleni yakhe lapha kulento yayimhlupha ukuthi ibuhlungu efisa ukuthi uNkulunkulu ayikhiphe? Kwathandaza ukuthi ngicela ukuthi ukhuphe. uNkulunkulu wathini? Just wamtshela ukuthi khona i-grace yami is sufficient. Indaba yokuthi iphawu uyayizuza nxa ukuposition ye-weakness. Wabuyela kwesibili, wabuyela kwesithathu. Usually abantu abaningi nxa sithandaza siyathandaza kwakuqala kuhle kuhle, uNkulunkulu ngicela lokhu, ngicela ungincede ngalokhu, ngiyabonga ngalokhu, ngibone ngalokhu, ungabona kungenzakalanga, usubuya uNkulunkulu ngalokho ukwenzanga ye, ngicela lokhu kwathi. Nxa usubuyela kwesithathu, it's even worse, ngoba abantu babefuna ukuthi umuntu yabo usithi ngingayenza so uNkulunkulu uzangenzela lokhu. uNkulunkulu does not do that. He doesn't play those games. Ngazama ukuthi ngibachasisele abantu ukuthi ungayilalela kuhle statement yona leyo ukuthi my grace is sufficient. He went 3 times. It's really a simple denial of saying no. Ngoba really, you're not the only one who said no to. But amandla onalawe ngunika wona khonapho ekwehlulekeni kwakho manengi kakhulu kwedlula ukuthi nganginikile lokho okucelayo. Ngoba Paul was able to do all things ekuposition of weakness, ekuposition yokuthi uyafuthelwa, kodwa sithi I'm content. So mina that's what I saw ukuthi abantu abaningi, I think they've gotten to that extent yokuthi they are content with their situation.
Mhm. Ungabachiyela liphi abesifazana kwele Zimbabwe ngalesi sikhathi bengani balethemba abanengi ukuthi umnotho welizwe ungalunga?
Omama, okwakhathesi ngingathi asilindele nini sibone? Into yokuqala ukuzamela ukuthi siyibone, asikhangele nini ukuthi i-government le ezayenziwa put together, i-cabinet le iyabe i-cabinet enjani? Because that talks volumes. Yikho kuzasitshengisa ukuthi what is going to happen. And then into yesivili, omama, let's just continue ukuthi sithandaze, sivumele. Lingabali iBhayibheli yenu bomama, libali istori kaLot, libali istori kaHana. ULot kabalekanga ukuthi ngendaba yokuthi kuthiwa sokusitsha, umlilo usukhona endlini sokusitsha. No, ULot watshela ukuthi suka baleka uye ngale entabeni ngale ngoba umlilo uzabuya. Kwagcina ULot esithi hayi, ngale kangikhulu ukuthi ngingafika kungcono ngiye kuleyani idorobha leyani eliseduzane laphana, ngoba idorobha leli lapha liseduzane lithule lincinyane. Wahamba idorobha leli lagcina lisenziwa nemi ukuthi ngibani, ukuthi ngizowa lapha cina siyakhona ULot. But it was faith, ngokwathi wagijima baleka, wagijima wabaleka, umlilo wasala usuzobuya ngemuva. Kakuzanga ukuthi wephuma nanku umlilo, no, kwathiwa go umlilo uyabuya. Uhana wana wayevaliwe uNkulunkulu ukuthi engabi labantwana. Wathandaza uhana wathandaza uhana kwazi wathi kwelinye ilanga esensontweni khona ngapho lapho ababenikela khona izinto, wathandaza umfundisi umkhulu wendawo yangakhona wagcina esithi kathi indaba udakiwe ngoba ibona umlomo wakhe uqhuqha. Wamtshela wathi hayi angidakwanga, ikuthi kulezinto ezingikhathazayo ngiyathandaza kuNkulunkulu wami. Umkhulu wakhona wapho wathi hayi ngikhole uNkulunkulu uzakwenzela usizi ngokuthandazwa kwakho. And for sure uthe esuka khonapho she had peace. Listen, kazanga tshelwe ukuthi khona uzaba lo mntwana. If you read it, wayengadli, wayengahlekile abanye, wayengathini, kodwa uthe eseqedile khonapho wahamba wafika wajoyina abanye, wadla wahleka waqalisa ukuxoxa engatshelwanga ukuthi usuzaba lo mntwana. It's peace that comes from God. You have to be content le situation ekhona, ngoba sure sonke singake sabaleka eZimbabwe, siyasala sokulobani. I would certainly encourage bonke omama ukuthi let's have faith, let's continue to pray, and we hope, and we are praying for Emerson Mnangagwa ukuthi we hope uzachiya lokho kwakudala abe ngumuntu omutsha.
Sibongile kakhulu kuba lawe kuhlile.
Thank you. Ngiyabonga bomama, ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo esiqhubelo nkosikazi Monica Mzeziwa osanda kwethekelela eZimbabwe, yena ohlala khonapha eMelika. UJacob Mukomeri oweZimpost kanye loPatience Karauzi ve oweZimbabwe Prisons and Correctional Services yibo abanqobe kumjaho welika half 10 kilometer fun run oqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo lamhla ekuseni. Intathe izindaba ethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMukomeri utshaye intambo ngemva kwemizuzu yedlula ingxenye yehola 30 minutes 36.66 seconds ukuthi ophutshise endaweni yesibili uBlazing Wison oweqembu leBlack Rhinos uqede ngemva kwe 30 minutes 56.96 seconds. Ikanti ophutshise endaweni yesithathu uChristopher Gondwe oweqembu leBlanket Mine uqede sekudlule 31 minutes 4.49 seconds. Onqobe kucelela besifazane nguPatience Karauzive yena othaye intambo sekulemizuzu engamashumi amathathu lathoba mnambili le 38.9 seconds ukuthi ngemva kwakhe bekulo Nevia Makonzo oqede ngemva kwe 39 minutes 50.30 seconds. Bobabili laba ngabeqembu leZimbabwe Prison and Correctional Services. Ikanti ophutshise endaweni yesithathu ngumdlali weqembu leZimbabwe Republic Police uEnie Chirisa oqede ngemva kwe 40 minutes 29.58 seconds. UGarauzive nguye njalo wanqoba la kumncintiswano ofanayo onyakenye. Kumncintiswano wabafana abasakhulayo uJoshua Chimanga waseMaswingu nguye oqede esendaweni yakuqala sekudlule 32 minutes 2.96 seconds ukuthi endaweni yesibili bekuloDumo Mkhwananzi weqembu leSparrows. Lanyakenye uMkhwananzi uphutshe esendaweni yesibili kulomncintiswano njalo ukuthi inkinga yibuba ugijinywe sekutshisa namhla.
Namhlanje kube lusuku olude kodwa hayi umumo womkhadi ongathi kula ma-challenge amaningi gijime sokushisa kakhulu njalo la ngendawo zamanzi izathi kuna diyasikela kanjani.
Umncintiswano wamantombazana asakhulayo kunqobe uMnashe Sharara kuthi kumncintiswano wabancintisa bekuma-wheelchair u-Elford Moyo weqembu leDaniko nguye onqobe kucelela besilisa, kwathi uThandiwe Ndlovu weqembu leRichwood elasezishabane nguye onqobe kucelela besifazane. Lo nyaka abaqoqi balomncintiswano wona ongumnyaka wesithathu lokhe wasungulwayo bananzela bokhekhe abaphatheke kulomncintiswano njalo u-Obey Makaha kanye loDiof Dube yibo abafanyana abathwele imivuzo kuthi uPauline Chuma kanye loNkazimulo Vundla abathwele ukucelela amankazana. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi labantu lilokhu lichothoza idale lekhabhinethi elikhethwe nguMongameli Mnangagwa elikhangelwe ufungiswa kusahasa ukuthi liqalise umsebenzi, ngoba iningi lamalunga alo kungabantu ababikwa bengakaze belethe inguquko njalo abanye kungabebutho. Isigodlo someli weZimbabwe kwelemelika besiledili izolo lapho izizalwane zeZimbabwe ezivela kumabandla ehlukeneyo bahlangane khona ndawonye. Sizogqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.